Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 wamgqibelo mhlaka 24 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe seqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungela manyana.
Uwakhanyela izanu isembusweni kodwa benza kanibo abakuopposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lamayouth ngoba bakwazi amayouth aqakathekileyo.
Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Umtshina lo nxa ubuya kuzarejistra njani khathesi le-voter education idayikaqalisi and le mtshina lobanje basinike 90 days ukuthi imtshina yona le ebuya elizweni ahlala laqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo.
Ibandla leMthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga ayidale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela ukhetho kodwa kungela manyano. Lokhu sekuthiye abanye belemibuzo yokuthi mehluko bani oza kwenza ibandla lezanu PF linqotshwe nxa kungela manyano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Mina ngombono wami umanyano uzaba khona emavikini nala amabili amathathu alandelayo ngoba opposition ba desperate ukuthi umanyano uzanazela ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abantu ama-senior politicians aku-MDCT angawufuniyo umanyano yimbono wakuqala. Okwesithu ukuthi kulo muntu onjengojoyce mjuro ocabanga ukuthi yena nguye omele elide i-coalition ikokuba bambileyo ngoba badombile bafuna imali emakiweni nabanye abantu abasapotayo bona ngani kusaphela nje kusafika phakathi kukajulayi besebeyenzile umanyano nalowo but I don't think ukuthi yikho okuzabawinisa i-election ngoba generally ba-relaxed. Ungakhangela izanu isembusweni kodwa benza kanibo abaku-opposition babhizi bayakhankasa lapha bayenza amarali lamayouth ngoba bayakwazi amayouth aqakathekileyo. Kuqakathekile ukuthi i-opposition ayizelele ukuthi ukhethe lwa-next year nxa amayouth angeke avota kuzaba lotshintsho olukhulu but izanu ibhizi kathesi iyakhankasa ikakhulu kubakithi besimarali oluzakhathaza i-opposition indaba ye-voter registration ukuthi kona iveki into ukwenzele ukuthi uregistre wena kumele ube ne-proof of residence. Lokhu ku-affecta kakhulu abantu abahlala emadolobheni ngoba uzanazela ukuthi abantu abaningi abasapota i-MDC ngabantu abasakhulayo abahlala emadolobheni abangelazo izindlu zabo ukuthi i-proof of residence izabahluphi. Kodwa-ke abasapota izanu abaningi bakhona abahlala emakhaya ekhaya kudingakali i-proof of residence ukuthi bona uregistre uyahamba ku-chief laphana ngosobhuku ekubhalela incwadi. Umbono wami laba abasekela izanu wayebehlala emadolobheni bazahamba ema-ofisini ezanu benikwa izincwadi eziphruva ukuthi bahlala nga ebe-opposition beswele i-proof of residence naleyo bengaregistri ngobuningi. So mbona ngani kuqakathekile ukuthi i-MDC ivula amehlo nxa befuna ukulina beqalise ukusebenza into zento zabo-voter registration bezithole nje cot but ubuhlungu bakhona ukuthi i-opposition nje isikhathi esiningi badala ukuba bebazi izikhundla bala ama-egos amakhulu kakhulu to the extent ukuthi they are so much worried about i-power ngokwabo than ukuthi bekhangele izimbabwe yakusasa. Ngalokho-ke nxa bengahlakaniphanga kumbe bengatshintshanga indlela zabo izanu ingakadlali bangayo.
Alo-ke uMnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Imitshina yokubhalisa abavoti ikhangelelwe ukufika elizweni kunyanga ezintathu ezilandelayo. Lokhu kulandela ukukhethwa kwenkampani yakwele China iLaxton Group ukuthi ithengisele iZimbabwe imitshina le. Kodwa amabandla aphikisayo athi imitshina le iza kuthi ifika kuqale ukufundiswa abantu ngokuthi isebenza njani lapho kuyabe sekungasela sikhathi. sixoxele siphatha amandla esibona ngezokhetho kubandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga.
Besikhali ukuthi yona izeki siyazi ukuthi yibo abalelungelo lokukhetha ama-observers lama-monitors and then esikhathini esiningi bebevalelwa phandle abantu abaningi. So thina sifuna ukuthi i-process yona leyi ibe under serious scrutiny, kube lama-observers abantu abazabona ukuthi uhlelo lolu lokurejista kwabutsha kwabantu le mtshina yawena le ye-BVR ukuthi iyasebenza kuhle, akula abantu abaqotshelwa khathani ukuthi bengarejista. So thina ngenye into yena le sibili esikhala ngayo ukuthi let there be serious monitoring, izeki kayivumele ukuthi abantu bonke abalelungelo lokumonitor loku-observa i-process yona le yokurejistisa abantu ukuthi kwenzakale. Into njalo okunye esikubonayo njengebandla le-MDC yokuthi in terms of ukurejista kwabantu emthinweni yona le besikhala ngendaba ze-security ukuthi kasifuni esikhathini esiningi njengalokhu ade sikhala ngokuzole le edlulileyo ukuthi bekukhanya ingani bekulokunye ukuxophozela okuthize singakuzwisisanga ukuthi sigcine sibona for instance last election abantu over 300,000 abantu baxothe ukuthi thwalize amabizo abo hhayi lokho ku-voters roll.
Kanti-ke khona kuthiwa kuyaqala nini ukurejista abantu njengoba kukhanya le mtshina yakhona ingakafiki?
Ngemva kwenyanga ezintathu, but nxa sikhangelisisa ukuthi sona isikhathi sama-elections kahle sekho khathesi kunje somethi ngabe imitshina isikhona befundisa abantu besenza i-voter education ukuthi no umtshina lo nxa ubuya kuzarejista njani. Khathesi le-voter education ndayikaqalisi and le mtshina loba nje basinike 90 days ukuthi imitshina yona le ebuya elizweni ahlala aqiniso ngakho ngoba ngenye into sibile esikhala kakhulu ngayo ukuthi iveki kayisinike a-proper roadmap, isinike isikhathi lenhlelo ezimele zenzakale ukuthi u-election le eka-2018 ifike zonke sezilungisisi ngoba nxa sikhangela khathesi khangela ukuthi akusela sikhathi. We have got about less than 12 months to i-election ya next year. So ngenye into esikhala ngayo ukuthi hayi izeki kayisihleshe mashunyane ngoba le 90 days yona le mina mbona ingani akusela sikhathesi ngoba nxa sikhangela Chris kumele ukuthi one abantu kumele beqalise ukukwenza i-voter education befundise ngemtshina le betshele ukuthi no lonke ade livota kuqala amabizo ngasekho ku-voters roll. Secondly sikhuluma ngokuthi nxa kube le piloting u-test imtshina yona le khathesi isikhathi sokutest imtshina yona le kayisekho. And thirdly abantu be-register. Fourthly sokuzame ukuthi abantu laba benza befakwe kugwalo lolo le-voters roll. So ngibona ingani nesikhathi lesi esikhona amboni ukuthi izenelisa ukwenza izinto zona lezi ngemfanele. Njalo thina esikukhalelayo ukuthi thina ngoba njengamabandla aphikisa besikhala kakhulu ngendaba ye-voters roll yona le ukuthi i-voters roll yona le yayingani kayilungisiswe kangakho njengoba besikhala ukuthi kube kulabantu ade abafa kudala labanye ade bekhona bekuthiwa ade bevotile ngaphambili bekuthiwa kabakho ku-voters roll. So ngezinye izinto ezokuthi kabulungisise ngemfanelo thina kasifuni ukuthi kusasa nxa i-election le isiyenziwe sibe sesikhala futhi sithi hayi i-voters roll le
lo ke ngunkosazana Ellen Shiriyedenga isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-6065, laku-15460 kilohertz. Nilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi bukeli ethi www.voaindebele.com, laku-Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Ibandla lemthwakazi Liberation Front selikhethe amalunga azalimela kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende. Leli bandla lithi lizancintisa kuzikhundla zokudinga amalunga edalela ephalamende esigabeni seMathebeleland lenkabazwe kuphela lamakhansila alezo zigaba. sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga mfowethu, kuliqiniso ukuthi siyalungiselela ukhetho oluzayo. Kunje mhlaka 1 July next week siyabe seGwanda North sikhankasa ebadaleni sibatshela ukuthi bavotele ibandla labo umthini Mshwakazi Republic Party ukuze simele amalungelo abo lokuhlupheka kwabo.
Abazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edalelwe ephalamende, libakhethe njani njalo baningi okunganani?
Sikhangelele ukufaka amalunga indawana zonke zeMathebeleland, njengathi ugoqela iMiddens leMathebeleland, ogoqela ukuthi iMath North ilama-seats angu-13 ePhalamenti, iMath South ile-13 ibulawa ile-12, kanti laseMiddens futhi lakho sikufake kuzo zonke indawo kulabantu bakithi khona.
Libakhethe njani? Liyenzile lokhu yini okuthiwa ngama-primaries?
Thina-ke sikholelwa ukuthi abantu bakhethwa ngemisebenzi yabo, sinanzelela ukuthi abantu bakhethe buyile ezindaweni zabo, batshengisele ini ukuthi abantu bayabamela, ngoba sinanzelela ukuthi into yama-primary elections le kwamanye amabandla igcina isidala inzondano lokuthi abantu bathenge bengamelanga bangene ezikhundleni ngoba besebenzisa izimali.
Manje kumongameli lapho lizayenza njani njengoba lincintisa esigabeni sikamthwakazi kuphela?
Kulapho ngeneli impolitiki ngoba vele thina esikufunayo yimthwakazi. So ngezinye indlela lapho okukhankaselwa khona umongameli asingenele, thina sifuna izihlalo zethu zonke ezitholakala komthwakazi ukuze sikwanise ukuzicabangela lokuzenzela lokho esifuna ukwenza, sisebenzela abantu bakithi.
Manje lapho okuvotelwa khona umongameli, litshela abasekeli benu ukuthi benzeni, bebhaleni khona?
Lokho besingakaphumi lakho ngoba vele ayisikho thina esiphezu kwakho kakhulu, sinanzelela ukuthi sihlala sitela abadala ukuthi ayisithi esafaka uRobert Mgabe, ngokunjalo futhi ayisithi okumele simkhiphe, bona abamfakayo yibo kumele bamkhiphe. Abantu beMathebeleland abamfakayo uMgabe ngo-1980.
Zikhona yini ingxaki elihlangana lazo lapho likhankasa?
Ya, ingxaki sesekhona, ikakhulu ngasibhekane lento yama-resource lahluphayo ngoba ahlupha umuntu wonke, thina silibandla elizincedisa ngama-members alo. Kanti okunye siba lama-challenges, amapholisa athatha isikhathi engafuni ukusikliya kwezinye indawo engasikliya, kodwa-ke kwezinye indawo bayasikliya. Yikho next week sizoba lo mhlangano khona le eGwanda North.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawafuke mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungamili Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South, umnumzana Pilot Ndebele. Ngiyakwamukela kuhlelo, Ndebele.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Ye, kuyini okwenzakalayo esabelweni sakho?
Abantu kulezinsuku abakhuluma ngako kakhulu indaba yokubambana kwamabandla.
Bathini, bayakusekela na?
Bayakusekela kakhulu ngoba wonke umuntu okuma opposition party kungakhethelekelanga ukuthi yiliphi ibandla. Abantu bathi ukubambana kunokwana kuphela kutshengisela ukuthi 2018 izanu kayisekho.
Ukhuluma ngezanu PF, sabona kukhetho olwedluleyo ingena mpela igxila impande eMathebeleland South ngenxa yokwehlukana kwamabandla aphikisayo. Bakunanzelela yini abantu khona?
Abantu bakunanzelela kakhulu, yikho ubona i-leadership yamabandla wonke bezama ukuthi ngabe bonke abantu bayathi gwaqa ndawonye, ngoba ungakhangela izihlephuhlephu zineziyana ithi constituency wawuthola ukuthi ungahlanganisa amavoti amabandla la ayephikisana nezanu inamba yabo yayiphezulu, but ngenxa yokuthi kwakungabanjwananga so sekutshengisile ukuthi abantu bangabambana akuthandabuzeki izanu yabe isihambile.
Liyabakhuthaza yini abantu ukuthi babhalise njalo bavote ikakhulu ontanga?
Abantu sesiqalisile ukuthi sibakhuthaze kakhulu ukuthi bengethuki ukuthi bethi hayi njengoba nikathethi sekuzaqalisa ukurejista butsha kumbe kuthatha ama-fingerprints kumbe kwenziwani, bengayithuki besithi maybe bazazikhangela kumbe sesivotile. Siyabakhuthaza ukuthi sukumani ngobuningi venu liyevota, ngoba ukuvota libaningi yiko ukuphuma kwezanu.
Akekho yini oseqalisile ukwethusela abantu lokho esiyake sikubone kusenzakala nqaso lusondela ukhetho.
Hayi, sabakaqalisa ukwethusela ngoba ngakhangela indawo eziningi ngaphandle nje komonakalo osukwayenzakala lapha insiza abantu abathiselane khona imizi.
Ukona lizabakhombisa njani abantu babandebele balivotele ngoba siyazi sesike sabona ngesikhathi sokhetho iZANU PF yabuya lokudla amarayisi bebaholela abantu bebile mtsaro becine bebavotela lanxa nje lichana likhala ngokuthi kulokuqili bezela kodwa lizabahuga njani abantu lizabakhombisa njani sibona ukuthi ilakho ukubuya njalo iZANU lokudla lokudla unye eyakikunika abantu
abantu sebakubona sebekufundile njalo ukuthi banikwa amathochi ayi 50 cent banikwa ama rice into oyidla uhambe uye toilet engancedi ngalutho sebekubona ukuthi khathesi abantwana bayadubeka baphandle base South Africa base Botswana ukuthiwa ngewenzi njengenhlanzi abantu sebekubona ukuthi no bakhalela ukuthi amavandla kavambane wonke umuntu uza kuyavota ngoba abantu bona yiwo abazitshona ukuthi no esakwenziwayo sithengwa langamahlenki langamantsaro kakusincedanga ngalutho nakho kathesi idevolution esasiyifuna kabayifakanga izanu iyayigqibela
ziyehla injiva ngompalakazi lilohlelo na lokuhlangana lazo kumbe lokuhamba lingena emakhaya lapha lizikhuthaza ukuthi lazo zibhalise njalo ziphende ukuzovota
sesiqalisile ukuthi siqalise ukuthi sihambe singena emzini sitshela abantu ukuthi bakithi singathabeli kuphela ukuthi amabandla abambana singabambana singarejistanga akuphumi lutho okuqakathekileyo ukuthi sibambane njalo sikwazi ukuthi singabambana abantu kabarejiste ngoba la izame iNdiana ngobuqili bayo izatshela abantu babalutshwane bekhambe bevota so uma singatshelanga kudazanga abantu ukuthi kabakusukume ngobuningi abaphakathi labaphandle especially ontanga bengakhalali ngoba ukukhalala khonokona kuyenza beyale belokhu bedubeka siyabakhuthaza kakhulu labo bayakubona
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babandebele siyabonga
siyabonga lati baba
vele lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo we MDC ekokelwa ngumnumzana Walshman Ncube eMathebeleland South umnumzana Pilot Ndebele asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntunga milinkomo
ngukama
Siyabonga ntungameli inkomo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lesiphatha amandla sebandla le MDCT unkosazana Dorcas Sibanda Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani ukhetho lolu oluzayo ukuthi kungazalwa ngomoni la
Into ekhona lapha ikukhuthazana ngathi ngithatha ithuba leli ngikhuthaze uZulu wonke umntana wonke weZimbabwe ukuthi into ezenzakalayo esizenzakala khona phe eZimbabwe kayisikho esikufunayo thina abantwana beZimbabwe sesikhangelela ukhetho kathi sesokukithi thina abantwana beZimbabwe ukuthi siphume ngobuningi bethu siye vota siyofaka uxa wethu endaweni efaneleyo lapho sibona khona ukuthi sizakhetha abantu abamqoka abazasikhokhela ngendlela esiyifunayo thina ngizakhuluma kakhulu ngikhangele lesisekelo sombuso ukuthi lingakhangela isekelo sombuso lesibhalile linabantu beZimbabwe kodwa kasilingiselwa into zonke lazikhulumayo ukuthi sifuna zenziwe akulanto ekhona ekhona singakhangela uhulumende lo khona isikhathi sakhe sesanele sokumele akhitshwe ngoba yonke into abayikhulumileyo ukuthi sizayenza lokhu senze lokhu senze lokhu akulanto abayenzileyo bathe bengena kuhulumende bathi sizathi nge-100 days sesicreate 1 million jobs i-1 million jobs leyo kanti bona basho awuthengisa ama-juice card kutho ukuthi lama-graduate layo sokumele athengise ama-juice card kanti liyabona ukuthi ezinye izinto esingazifuniyo zonezo ukuthi sibe siqanjelwa amanga thini ama-industry elokhu evaliwe and ezikolo singakhangela khathesi abantwana besikolo bacina ukuthola amabhuku thina siku government siku inclusive government lakhathe sabantu ngabesikolo abakathola amabhuku emabhenki ngikhuluma kunje abantu sebedinga amabhokisi ukuthi bayandlale balale bezama ukuthi ba withdraw imali kusasa bephiwa lawo ma $20 ngelanga umuntu omdala aphume ekhaya athiwe $20 kasakwanisi lokuthi athole umholo wakhe sokuyingxaba ngqoza kuselanto ehambayo ekhanyayo elizweni sonxa sikhangelela ukukhetha abantu konke khona abakukhangelisize bakucubunule babone ukuthi ngohulumende ozabe esikhokhela yini lo ozabe sizafika ngaphi silokho silingisela uhulumende kwezanu-PF esenza esiphatha ngaleyo nje
kodwa-ke nanku siyabona nxa bebiza imihlangano babuya ngobuningi abantu bezanu akutshengisi na ukubana umongameli Mgabe lokhu elosekelo
abantu labantu ngahambe bebakuzisisa abahambi ngokuthanda kwabo benza kokufuqa ukuthi hamba nini abantu bengena ezindlini betshela abantwana ukuthi kulomyuthi wonke kaphume emhlanganweni umhlangano kawumelanga ube njalo thina izikhathi eziningi nxa umongameli wethu ebuya upresident Tsvangirai ebuya kumbe ubuya e-White City khona phana asukaze sifuqa umuntu ukuthi ubuya nini emhlanganweni thina siyafaka kuphela i-advert yokuthi ubaba uTsvangirai uyabe khona abantu bayaziphumela ngokuthanda kwabo bebuye bejabulile akula kuthi uyabanjela uswazi kumbe ubanjele induku ukuthi phume uye emhlanganweni izikhathi eziningi abantu bona bana babe benze okokufuqa ukuthi hamba nini lingekela ukuhamba kuzoyenzakala lokhu lalokhu khathesi ku-social media khona babesibona nje ngihleke esweni betshengisa ama-youth efosele ukuthi hhayi kumele lithi mama lifuna lingafuni kumele liphume libuye livote oza ungasozavote uzabona izikhathi eziningi abantu babesethusele yikwethuselwa lokhu bathathe emakhaya ngamabhasi bathathe emalokishini lapha ngamabhasi uthi ehamba nini besethuselwa umuntu kafoselwa ukuthi hamba ku-political party enje ama-political parties those are registered political parties umuntu uyavunyelwa ukuthi akhethe ukuthi kangifuni kumbe ngiyafuna pho nxa usufoswa hayi kayisikho ayisikho sokukhangeleleyo ukuthi kwenzakale lokhu
manje pho ibandla leZANU-P F linganqoba njalo ke
alikaze liwini ibandla leZANU-P F abakwenzayo ku-register from 2002 abakaze bawini i-election labo bakwazi khonokho abakaze bayiwine leyo election abakaze bawine nini abakaze bawine i-election babe be-rider kuphela indawo encane engalezini abantu zobe sithi kuvota abantu 15,000 bebathatha ngapha abantu 15,000 yi-rigging yona le abakaze bawine i-election bawine i-election ngaphi lapho abake bawina khona i-election le sinava kwane i-election eZimbabwe la lokho yinto it's an open secret yinto eyaziwayo le
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu ngifuna ukuthi ngikhuthaze abantu abalaleli ukuthi bakithi asiphumelele ngobuningi bethu kakhulu abantwana abancane labanesingathi ngama-youth abaqeda isikolo siphumelele ngobuningi bethu siyeregista imekeshi ukuthi next year singena kukhetho sifake uxa endaweni esibonayo ukuthi kula bantu abazasikhokhela abantu abazasilethela ukudla abazasilethela amagesi abazasilethela i-employment ukwenzela ukuthi sihlale sichwelezile elizweni lethu
hayi sibongile kakhulu
ngiyabonga
lo-ke bekungunkosazana Dorcas Sibanda ilunga lebandla le-MDCT ebesixoxalayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosazana Nomsane Kevana isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation esebhilithane ephathisa abantwana abaswelayo emaphandleni ngembadalo yama-school fees kanye nempahla zokusebenzisa isikolo siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mama
usanda ukubhodabhoda ezikolo kweleZimbabwe ngomsebenzi wenhlanganiso yakho kuyini okumqoka okubonileyo
sihambe ezikolo ezingu-6 baqala icholocho bahlupheka but icholocho I think even infrastructure esikoleni kungcono I think kungcono bayadla lokudla banamalankisi sasuka lapho sayinkaya inkaya indawo yakhona is very remote ongang ukuthi imigwaqo yakhona kuyafika la esikole esikhona uhamba nzima ini ngokutsho kwabo abantu abaningi abafiki izina abantu abama-ofisini amakhulu khona ngalezemfundo abafiki ngokutsho kwa-administrator wakhona isikolo sakhona isomapulile isegolitshena esayaboso etsholotsho igwayi isekukosiphepha uyandlula kosiphepha towards the other side com enkaya I think kunzima lapha
ngabe beswela impahla zokugqoka kumbe bekhanya belambile kumbe okokusebenzisa
konke ngaphandle kokudla ngoba okwamanje sithethe ekhathi esifika ungathi ukudla bekukhona ngoba ubona ngabantwana kuthola ngamalanje bos noma kuthola amagwandla wathi vuke bekukuthwele kanti ukudla ingathi okwamanje akusenkinga abantwana bakhona omunye sagcina ngayigcina siza o-administrator labotshelo kuze nabe committe sibuze ukuthi kudlakala ngabantwana labana because wawungadinga ukuthi utshele ukuthi umntwana lo kukhona into erongo ngaye satholakala ukuthi kwatholakala ukuthi abantwana abangu-2 bakhona batshonelwa ngomzali after ukusuka kwelasi ngoba lasi sahamba futhi after ukusuka kwamlasi bathonelwa ngabazali so bathi betshonelwe ngabazali usho ukuthi kwakuvele kuhlutheka kwabo wavele waqhubekela phambili so impahla ababezigqokile zazidabukile ubona ukuthi yonke into nje ubona ukuthi kule nto engekho right lana umntwana ngumntwana ngikhulele emakhaya mina ngiyamazi umntwana okhulele osemakhaya ukuthi noma ungabe alila mali but abantu babe umntwana uyabe muhle umbona ukuthi okay but omunye even ebusweni umbheli ubona ukuthi umntwana ngathi usesizini ngathi uyakhala akwazi ukuthi wenzenjani
ukuthi abantwana labo bathola yini usizo olufaneleyo olunjengalolo lokuhlolisiswa akuthiwa ngesilungu ngama-therapy ukuthi bekube labantu abakhulumisana labo njengoba nampo labo esikolo babengalandaba lakho laze labuza le
angicabangi ukuthi bathola ama-therapy thina abantwana esinako ku-program yethu bengu-35 izikolo zongeza nalezi bangabazintandane but akula-therapy abayitholayo and 90% yabantwana bonke esilabo thina banama-certificate okungangukuthi kwezindawo lapho esithola khona one-social services futhi ukuthi manje kwenziwani uma kunje lenzani lini vele is like omunye uphosela komunye omunye la kuphosela komunye la komunye la akakwazi ukuthi kufanele enzeni kunzima kithi kunzima kiwo abantwana labana kunzima kubogogo laba vele angikwazi ukuthi into engathiwani na leya
ye kwezinye ke izikolo elahamba kuzo lapho elile nhlelo khona lafica kunjani
one sikhona esinye esenyashongwe kulomunye umntwana last year esathi simthola abantwana bonke babebuye labazali yena ngiyawabuke ngalamzali sathola ukuthi istori sakhe umntwana lona watshonelwa ngumama watshonelwa ngobaba watshonelwa ngugogo so bagcinisisala bengama-siblings kuphela bengu-family of 4 omdala kulabo bantwana lawo wayena-17 years last year ushouthi na-18 this year so umntwana lona ona-18 ngiwayesengumama esengumama ephinde abe ngobaba abantwana lana babehlala bodwa so kwathi kufuneka ukuthi abazali bebe labantwana mna ngagcina ngithatha ispace omntwana lwa wandithatha kakhulu this time ngathi nifika so this time ugogo omunye abangahlali layo rumal makhe kanina kuthiwa athi esikwabatshela wathi sethola umama esitsho mina so it was just so touching and ngenhlanhla umntanami unomzimba omncane intona omncane wami una-18 years so ngandithetha impahla zakhe ezinye ngamphathela umntwana lana so wasegqoka it was just something else so kutsho ukuthi wafa wafaka mpela isitembu ukuthi umama ombebuyile into ezifana nazele lezi ngoba athi zesuke sengitshela lokuthi kule trip afuna ukuya kuyo uyabona ukuthi njengomntwana esewutshela mpela ukuthi usisakhe lwano owayemdala ena-17 ngo-19 ngifika kuthiwa umntwana lwa lapho ahamba asebenza khona sowathi I think sathola indoda khona ngaleso umntwana lokho kwami lokho okuncane yikho manje sokuphekela abalokho zena ama-4 wawo which is so sad
ikusasa-ke
okwamanje siyathandaza ukuthi maybe kulo mnyaka sizethola ama-organization amakhulu azosipha imali okokuthi kuthi noma singafaka abantu abangumntwana abangu-3 abanye next year or 4 at least asabe singenzanga okukhulu but khonokho yi-1 sabe simthathile sabe silokhozile sabe silokhozile sasen-achievement kithi
leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Nomsane Kevana isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation eseBrithani siyanini indlebe yokuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
asibongile Sithandekile ube lelanga elihle silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.